Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 14 Nhlangula 2023 ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyaveza ukuthi ilizwe lethu kalilandeli iconstitution kalivikela amalungelo abantu. Sekukompunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni. Sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu.
Omela isigaba sezengeza westetale lepalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change usefikise umnyaka evalelwe entilongweni.
Ukomithi akalungelo lokwenza i-press conference engatshelwanga yi-leadership ye-party. Yena lilunga le-MDC kukhona ku-standing committee. Akumelanga yena ezokutshanisa abantu khashana le-ofisi ye-MDC.
Kuqhamuke umsindo namhla eHarare lapho abeqembu lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Douglas Monzora liphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiti ukade wenza le ntathelezindaba. Bekuxokozela namhla edale lephalamende kulandela okwethulwe yikomiti ye-Parliamentary Legal Committee umbiko othi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo yalabo abafisa ukuncedisa kukhetho i-nomination fees. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Omela isigaba sezengeza westetale lepalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change usefikise umnyaka elokhu wavalelwa entilongweni ngonhlangula nyakenye. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye nengcwethi yezicubungula ezombusazwe bayakusola kakhulu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Usikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela ngesikhathi ekhuluma phezu kokubulawa kwelinye lamalunga awebandla lakhe ele-CCC, unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku ngomunye wabalandeli bezanu-PF uPayasi Jamba Enyatsime. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyinto ebuhlungu kakhulu okwenzakala empilweni kaSikhala.
Ungabala iConstitution chapter 4 lapho ekhuluma khona ngama Bill of Rights, amalungelo ayenqaba, amalungelo avikela uluntu. Akuvunyelwa ukubopha umuntu mahlayana njalo umfake ejeli ungamvumeli ukuthi ebhadale imali yesibambiso ukuthiwa ibheo. Silusizi ngoba saxotsha amakhiwa sisithi thina sifuna ukukhululeka sihloniphe ilungelo lomuntu. Kanti asisaboni umehlukano thina esazalwa ngezikhathi zamakhiwa.
Kodwa esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenzakala kusikhala uqondile ngoba kumele kulandelwe umthetho. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi okwenzakala kusikhala kuyikwephula ilungelo loluntu.
Yinto engamukelekanga nakancane. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa kakula justice elizweni leZimbabwe. Kuyinto eza kwenza ukuthi lamazwe omhlaba kade secabanga ukuthi mhlawumbe angadala ubudlelwano obungcono leZimbabwe behlule lobo ubudlelwano. Kanti-ke kuyaveza ukuthi ilizwe lethu kalilandeli iconstitution kalivikela amalungelo abantu alilandeli imithetho. Sekukompunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni. Sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu.
Kunje usikhala ugcinwe entolongweni yeChikurubi Maximum Prisons emelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi okudanisayo ukuthi usikhala ukhweze izicelo eziningi zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail, kodwa imithethwandaba imalela ikhetha ukuba athonisiswe evalelwe hathi evela emzini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Bekuxoxozela namhla edala lePhalamende eHarare kulandela okwethulwe yiCommittee ebona ngezemithetho yePhalamentary Legal Committee ebike ukuthi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo inomination phase labo abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka eZimbabwe. Abaphikisayo bazonde okumangalisayo besithi kuyamangalisa ukuba iCommittee le ivumelane lokwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ka-2022 ukuba ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kumele akhokhe inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika, 20,000 United States dollars. Labo abafisa ukungena kukhetho lwamalunga edale lePhalamende bazakhokha inkulungwane 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla eliphikisayo LCCC utshele idale leHouse of Assembly ukuba iParliamentary Legal Committee kumele itshele uZulu ukuba indaba isekela inhlawulo le. Kodwa umnumzana Pupurai Togarepi webandla leZANU-PF uthi bekuvele kungasoze kusebenze ukuba kuguqulwe inhlawulo le sokubekwe usuku lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Idale leConstitutional Court lathi kumele idale lePhalamende lihlolisise inhlawulo yokhetho oluzayo. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Uqhamuke umsindo omangalisayo namhla eHarare okulabe iqembu lebandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Douglas Muzora abaphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiji okade ewenza lentathelo ezindaba eMedia Center. Abe-MDC bebesithi uKomiji akalamandla okwenza imihlangano yalolu hlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lo uKomiji uveze ukuthi nguye osekhokhela leli bandla njalo selizakwaziwa ngegama lokuthi United Movement for Democratic Change, okulibizo athi lihambisana lemibono yabasunguli balo. Obekhokhela iqembu leMDC ekaMonzora umnumzana Boaz Bangamiso ulandisele intatheli zindaba ukuthi kungani bethethele linyathelo.
Ngibuye lapha uzotshela abantu ukuthi konke kade ukukhulunywa nguMorgan Komiji, that his character, he is the Adonijah of today, he is the Absalom of today, he is the Haman of today. UKomiji akalalungelo lokwenza i-press conference engatshelwanga i-leadership party. Yena lilunga le-MDC, yena ukhona ku-standing committee. Akumelanga yena ebuye ezokuhlalisa abantu away from the khashana le-ofisi ye-MDC.
UKomiji oqale umhlangano wakhe ngokuxolisa kuZulu ethi sebethatha leli nyathelo ngokunanzelela ukuthi ibandla eliphikisayo selaphambuka kulokho okwakujongwe ngabasunguli balo abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai, Gibson Sibanda, Love Mo Matongo labanye esole okwenziwe liqula likaMangamiso.
I had come here not to talk about Douglas Monzora, my brother Mzuri, or anyone, Dr. Tamisa, no. I had come here to outline the vision I have, the right I have as Morgan Komiji, the belief that I have I can do opposition politics, I can lead the new outfit of the opposition struggle.
Beningazanga ukuzakhuluma ngoDouglas Monzora, Elias Mzuri, loba ngubani, uNelson Tamisa, hachi. Bengize ukuzochaza ngombono engilawo ilungelo engilalo mina njengomorgan komiti engikholwa ukuthi ngingenelisa ukukhokhela amaqembu ezombusazwe aphikisayo.
Ocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalisi ukwenzakale lamhla ngoba kungumkhuba wabamabandla ezombusazwe ukubangisana izikhundla.
Into le ivela kontsha ngokungakhayela evini from kuzaphu izaphu bathi besalibeli babona sewuphuma izanu zani salibele indawo lingisithola bona umgabe sebemchayi khu umgabe salibele esalibelwa bona umnanka kwasemchayi khu bonke laba bantu ibabethatha umbuso ngokungekho kuma election party babethatha ngokuhluthula so le opposition layo ngabantwana bezani bona abala ipolitics bazifunde bezibona kuzani lokho berepeata into efana nayo lokho berepeata into efana nayo so sokusegazini kwinto kwakhona ukuthi uleader umkhokhelweni ma lingasazwisisandla alisebenzisa ama-institution liyahluthuna lizokhuluma kuma-press conference.
Ukomichi uphume kule indawo esebalekiswa ngabezomvikela bohlangothi lwakhe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu sokusitsho ukuthi ukomichi labanye bakhe abe-United Movement for Democratic Change sebehlubuke ku-MDC ekhokhelwa nguMonzora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ukuthi lengezwe inani labesifazana ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe zisithi sekusiba lokukhanya eZimbabwe kulandelwa ukufakwa komthetho ozabona kungena omama abalitshumi ezikhundleni zombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eHaveron kuyonale inyanga. Kubika umqondisi Dube.
Emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso ebona ukukhuthaza omama ukuthi bangene kwezombusazwe eye Women in Politics Participation EWPP abesifazane abaphuma emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika bahlaziye inkinga abahlangana lazo uma bezama ukukhankasela ukhetho. Unkosazana Sifiso Sami Dube wenhlanganiso ye-WPPP uthi inhloso yomhlangano lo kube kuyikudinga indlela omama abangaphatheka ngazo kwezombusazwe kungela mgoqo efanele zamasiko ukuswelakala kwemali kanye lokukhandelelwa phansi.
Bekuwumhlangano wama-countries amaningi amazwe amaningi befundisana bencedisana ukuthi bathuthuke njengabomama abaku-leadership.
Udube uthi uma kukhangelwa kwelezimbabwe akukubi kangako ngoba sekulomthetho othi izihlalo ezilitshumi lantathu ekhulwini i-30% kukhetho kumele zibekelwe omama noma nje evuma ukuthi lokhe kunzima kwabesifazane.
Kunzima ukukontext ama-elections but kule nhlanganiso eziningi esezifundisa omama indabeni zokukhokhela ilizwe, endabeni zokukhokhela amawadi, endabeni zokukhokhela ama-constituencies atshiyetshiyeneyo. So asingeke sithi all hope is lost in Zimbabwe, sikhangelele ukuthi sizabona omama abaningi bethuthuka bethatha izihlalo zokweze-leadership ku-local government, ku-parliament la andisthemba lo mongameli welize uzabakhetha ukuthi babe ngamaminista.
Unkosazana Idirai Ishedongo okade kumhlangano lo utshele Studio 7 ukuthi omama bonke nje babhekane lobunzima uma befisa ukuba lesikhundla kwezepolitiki.
We still have got some other communities that still believe that a woman cannot be a good leader.
Lokhe silabo abacabanga ukuthi umama angeke akhokhele ngendlela isizwe sethu esime ngayo. Njalo kulodaba lwezokholo lapha abantu abathi umuntu oyindoda nguye kuphela kumele abe yinhloko.
Njalo uDongo uthi omama abakumabandla aphikisayo babhekana lobunzima obabavumi inhlelo baziphiwa nguhulumende ongaphansi kwebandla leZANU-PF.
From the opposition they've got no access. It's unlike the women from the ruling party. They've got a lot of access because they already they accepted the programs that comes with the government. It's unlike the opposition.
Abafinyeleli ezinye inhlelo akufani labaphuma kubandla elibusayo. Abebandla elibusayo bayavuma inhlelo zikahulumende kukanti abaphuma kwamabandla aphikisayo abahambelani lazo.
Umgcinisihlalo wentsha yebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change kobulawayo unkosazana Silenkosi Moyo uyawuphikisa umbono kaDongo.
Inhlelo zangkhona zibuya ngesikhathi sokukhampeno, kubu zibuya ngesikhathi sokumele kuvotwe, okuyikuthi thina njengebandla eliphikisayo kunzima ukubana okuningi kwakhona sihambisane lakho ngoba siyabe sibona ingani iqembu elibusayo livele liyazikhankasela lona.
Noma nje umhlangano lo uncome eZimbabwe ngemizamo yokufaka abesifazane ezikhundleni zombusazwe ngemva kokhetho kulokukhathazeka ukuthi amanye amazwe ikakhulu angezansi kwezwekazi le-Afrika inombolo ziyazisehla. Kodwa abesifazane baphume kulo mhlangano belomdlandla wokuthi basekelane ukuze babone inani labo abalezikhundla kwezombusazwe likhuphuka. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSaron kwele Botswana.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wakwaba ngumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump umiswe phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leMiami izolo esetheswa amacala akhe okusemthethweni. Utshelwe edale ukuthi wephula umthetho wokuphuma nengwalo zemfihlo kahulumende ebusukeni kwakhe esikodlweni esewhite house emaphethelweni wombuso wakhe, njalo wavimba abazomvikela ukuthi bazithole lezongwalo. Uyawalandula amacala awetheswayo. Umongameli Joseph Biden uhlangane lo nobhala jikelele womanyano weNigel uMnumzana Jens Stoltenberg, umtshele ukuba ele Ukraine lilwisana kanzima ukuzivikela emhlaselweni elikwenziwa ngele Russia. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Thenjiwe Sibanda osebenza kunhlanganiso kaZulu yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngi-secretary yeZimbabwe Community in South Africa, that is assisting abantu ngento nje eziningi, abantu bakithi, sizwe sakithi, paperwork, ama-documents. So uye-ke uThenjiwe lokukhuluma naye.
Kuyini okwakwenza kwangena kuhlanganiso leyo, njalo kunjani ukusebenza labantu?
Ya, mina okwangenza kwangena kule nhlanganiso yi-passion enginayo for abantu. Ya, njalo esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi abantu bakithi basuke bengabi lalo ulwazi entweni ezithize. Ubabone ukuthi bathwala nzima, and that is end of the day bagcina besiba vulnerable kwabanye abantu, ukuthi bagcina bebayuza, bebathathela izimali ngezinye izizathu ezingekho necessary. So I felt ukuthi nge-passion enginayo ngingasiza isizwe sakithi ngalokho, and then yiyo into futhi yangenza ngahlanganyela lale nhlanganiso le eZimbabwe Community in South Africa.
Singathi-ke nxa abantu bebuya khonapho ugcina ubajayela, ugcina ubebazi, kunjani ukuba nginobhala khonapho kumbe ngithi usekudala, kunjani?
Yes, abantu ugcina ubajwayela. Khona akukho lula ukusebenza ngabantu, akukho lula because ma usebenza ngabantu uhlangana nama-characters achiyeneyo. Uhlangana nama-characters achiyeneyo, amanye they will be understanding, abanye njalo they will be difficult, but njengomuntu lo oba nepassion nomuntu kufanele abantu uba understand ukuthi lo okay maye buya ngalendlela ngizomhengela ngalendlela, lo umuntu oza ngalendlela ngimhengela ngalendlela. So kudinga ukusebenza ngomuntu, kudinga ukuthi umbekezelele, umunderstand futhi ukuthi omunye ubuya kuwe ene frustration, omunye ene stress. So wena ngokusebenza nabantu kufanele uzehlise ubuye ku situation, ubuye ku le position akiyo lo muntu lo, ukuze ukwazi ukuthi umunderstand and then umsize at the end of the day.
Ye, kulesi isikhathi lapho othi wakuhambeka khona akusitshela ukuthi kungabe kwakutheni umuntu ebuya esengani kenzi kahle kwathi nithini ngamafitshane khona.
Yes, hayi isikhathi lesikhathi eziningi uyakuthola khona lokho, uyakuthola ebantwini, but nakhona-ke njengoba ngisisho ukuthi ezinye izinto uyazibekezelela uzehlise. Ya, hhayi ukuthuka siyakuthola izikhathi eziningi, umuntu uyabonisiza but anga-appreciate ekugcineni kwelanga uzokukhuluma kabi, akhuluma amanye amagama nawo ozwayo ukuthi asoza kuhlale kahle. Ya, so into ezinjalo uma usebenza ngomphakathi, ya, you tend nje ukuthi uginye ilitye and focus emsebenzini wena ozikhethele ukuthi uwenzele for umphakathi.
Ye, nxa ke susuka khona emsebenzini susiya ngekhaya kulabantwana kulabo ulobaba, ufika njani khona ngale nxa ukuthi ukhathele kumbe usenza uyafika upheka kumbe ufika usenza?
Yes, ukupheka ngiyafika, ngiyapheka. I still take care of my house chores like any other person. Yeah, ngiyayenza, ngiyafika, ngiyapheka, ma ngikhathele then, yeah. I think i-family yami now understands umsebenzi engiwenzayo, and at the end of the day nabo futhi bayakubona, bayaku-understanda. Sometimes siyasebenza ukuthi at the end of the day ayikho into ebambekayo njengemali ukuthi sisebenzele imali, but khonokho esiyabe sithe sakuthola kulaba ababethe babonga yikho lokho esikwenzayo. Asibhekeleli ukuthi kube neholo or kanjani, ngoba sikhethile ukuthi sizobe sisiza umphakathi.
Unkosazana Thenjiwe Smanda, ukuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kule South Africa. Umangoye ubikwa eselala eziko kweminye imizi yesiqintini semadobho eMatoreland South. Izakhamizi zikhala ngokuthi zibhekane nendlala enkulu lonyaka kulandela kungani kahle kwezulu okungabe kudalwa yikuguquka komkhathi, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Iningi labalima ekupheleni komnyaka bathi izilimo zabulala izulu, elaba liningi okudlulisileyo latotisa. Kwathi abalime emuva ekuqaleni komnyaka wonalo, izilimo zabo zatha ngokuhamba kwezulu, izilimo zingavuthwa. Umnumzana Siphambano Ndiweni uthi isimo sibi ngoba okuncane bavunileyo sokuphelile.
Andimile so kwachangwa izulu laba liningi kwatota, abese ngiyaphinda futhi ngoJanuwari. UJanuwari wakhona izulu laphela ovele watsha, so lapha vele asila ngisho into yokudla lapha ngazi abantu bazova indlala kulo nyaka.
Umnumzana Jethro Nkwenya uthi emangweni wakhe lakho yindlala yodwa.
Isontala lapha sikhanya udubo lwendlala, izifuyo amanzi zasekhatshana, kusela amadama kusela amanzi, indlala izifuyo sezisidla katshana, lokudla kwakhona vela kusika kusela tshana. Lokudliwa kulakudla emasimini akula lutho, sesithenga njengedrobheni impuphu le, siphiwa lutho lapha lokusebenza sisebenzi.
Iningi alikaphiwa ukudla nguhulumende kumbe izinhlanganiso ezizimele zodwa ezinceda abaswelayo. Ugogo Melody Nzuza uhlala esigabeni seFumugwe njalo ngumfelokazi.
Ngihlala nabazukulu abathathu, ngingumfelokazi. Emasimini lonyaka sitholanga lutho, akufunekanga kuhle njalo abe-social welfare akula abasincedisa ngakho. Ngangathola abantu abangancedisa like i-social welfare cause angikwanisi ukuthi ngiphandele abantwana, lokusebenza ngisakwanisi sengikhule kakhulu.
Zikhona ezinye zakamizi ezivune okuzwayo kwezinye izigaba zematopo njengomnumzana Michael Dewa.
Nalo nyaka ngivunile, yikho ngivunile nje, hayi izulu libe khona lo nyaka. Libe khona sibili singazi kwezinye indawo, kodwa kimi hayi libe khona ngoba ngizuzile.
Asake ngibona ukuthi angaphuma lapha kungakwaniseka kumbe 30 kumbe 20, angikwazi-ke njengoba kusangumuntu.
Esigabeni seNcwazini izakhamizi zikhala ngamanzi, idamu lapho ezikha khona lokunatha izifuyo selisoma amanzi. Umnumzana Ernest Mpofu uthi idamu selitshabalala.
Selagcwala inhlabathi kakhulu, alisabamba amanzi. Kusiya kubogazi September siyabe sesithwele nzima kungasela manzi. Okunatha abantu banatha khona pha edamu lenkulu. Iminyaka ephelileyo besingakabi lezikotsho futhi idamu leli lalingani lisabamba-bamba amanzi. Mina ngiloko ngifikileyo idamu liqalisa ukutsha iminyaka ophelileyo. Eminyakeni lapha belingatshi, loba belisitsha bekusiba ngcono, bekusiba le mthombothombo phakathi lapho abantu begebhela imthombo yokuthi kunathwa amanzi. Ngibe ngifisa ukuthi alubani idamu leli lingatholwa ukuthi ngesikhathi sebusika lapha kutshwe inhlabathi yonke le phakathi lapha, ukuze nxa amanzi esiza abambeke kwesikhathane nesidizi.
Umeli omatopo North edalela ephalamende njalo ngumsekeli kamphathi nhlambo ezemfundo yeprimary le-secondary education, umnumzana Edgar Moyo uthi limqotho ezinye zakamizi zalo mhlubulo zibhekane lendlala embi lonyaka, njalo ukhuthaza abavune kuhle ukuthi basize abanye babo abangatholanga.
Engakutshoyo ukuthi kukabili, bakhona abadobhileyo, bakhona njalo abasweleyo. Izindawo lapha abantu abaswele khona kwenziwe ikakhulu ukuthi ezinye indaba zaba lezulu eliningi, amanzi agcwala abulala izilimo. Kukanti njalo kwaba lezinye indawo ezabaphakathi laphakathi nezulu, kwenza abantu badobhadobha sibili, kwaba kuhle kwaba njalo. Njalo futhi okunye kwaya ngesikhathi umuntu ayilime ngaso. Engakuxwayisa ukuthi abantu bakithi asinsizane, asincedisane, indiza besondizela laba abanye abangazuzanga labo benze njalo. kungabi lo muntu ozabulawa yindlala.
Njengoba sophakathi laphakathi komnyaka, indlala isibhahile, isikhathi sezulu sisekhatshana, izakhamizi eziningi zithi sezikhangelele kuhulumende lamuhlanganise zisiza uzulu ukuthi zibakhumbule ngalesi sikhathi. Ngiyimele isizwe seven amatopo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Yes, lokho ndaba linjani khona ngapho ke liyasizwa khona lapho siphuma ke eVoice of America eWashington DC. Siyabona njalo ukuthi kulabanye abantu abasilobela okuningi kakhulu kuFacebook page yethu eVoice Ndebele. Liqhubeke likwenza ngoba yikho phela esilenzela khona. So siyakwazi ukuthi lamhlanje bekulabantu ngathi bekhangela ukuthi kwenzakalani. So kulabantu ke abayi 200 abadabuka kwele South Africa abangani benza izimanga. Kulangale kwele Canada ama firefighters. So ke sike sibone ke okunye esingabe silakho inkayi khona ngale kulo mhlupho olukhulu kule nyamazana zasendle. Ake sizwe kubika uNokuthaba Dlamini.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zezingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuke ekuseni lami waba lesithuli ngifika ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendoda izimvu zami zisabalile ezinye zisile, ezinye zisile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zicile igazi hawu. Kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limungafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zitotane. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisa ukuthi umgwaqo. Asenthola umgogodlane kuncane owenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendiye ngadinga. Kwathi lenye inqama yadliwa umsila engancinyanga kulo wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi msamente eningaze ngagcina ngiyiqedisa.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mna sengiphelelwe amazinyane. Ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa amakhanka. Amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizwele eGwamba khonale. Lapha sange sibilazo siyamangala. La makhanka bemalutshwane la. Kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ahambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igokoko ngidlele abantu.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku. Lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ukuthatha nje ukuthi ngokuyinja kathi yimpisi, then umuntu sokumlimazile ko sokumbulela. Ube ngibona ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona labo abantu or even the police. Ukuthi khona abantu bona labo ama-department labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni.
Yes, siyabonga kakhulu ke nokuthaba khona ngapho-ke enkayi. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisayo ngenjabulo ngumthembu kusithemba uGibbs Dube lilale.